So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhla ka 13 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
khona bekulindelekile ukuthi i lockdown izadluliselwa phambili
uMongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze COVID-19 i lockdown ngamanye njalo amaviki amabili lanxa nje amajekiseni okuvikela iCOVID-19 elokhu esilela kwezinye indawo kwezinye asekhona njalo abantu bayahlatshwa udlakela belulokhe luqhubeka kwele South Africa namuhla abantu bentshontsha begqekeza ezitolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kumbikwa wethu lenamuhla uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalumkhuhlane. Uthe umkhakha walumkhuhlane obizwa ngokuthi Delta variant wona omemetheka ngamandla iwo osubhahile kulezinsuku umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa laye utshele intatheli izindaba ukuthi uhulumende uphumele sinqumo namuhla esokuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamanye njalo amaviki amabili Siqoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube sambuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwe lockdown
yebo khona bekulindelekile ukuthi i lockdown izadluliselwa phambili ngokuba isibalo sabantu abahlaselwa yileli gciwane le corona liya lisiya phezulu kodwa sizahlala siphinda njalo ukuthi akufanelanga kube yi lockdown kuphela kumele kuhlanganiswe lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kuhlanganiswe lokufundiswa ngendlela ebanzi kakhulu kuhlanganiswe lezinto ezinenge eziza kwenza ukuthi nxa zihlangana zonke zehlise isibalo lesesiqansa kangaka kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakhulu hayi ukuthi kwanzwe i lockdown kuphela ngokuba yelula ethandwa nguhulumende kanti ke i lockdown nxa iyodwa ngeke incede ngalutho imeli ngane lokunye ukuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi leli gciwane livimbeleke
lona uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani elizweni ingemva kwamajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million afike elizweni ngeviki edluleyo evela kwele China
Ukuhlatshwa kwabantu akukacheli ngendlela ebanzi kakhulu kulaleyo kade siyikhangelele kusahamba phansi kodwa abantu ngathi bayanda abasukumayo abafisa ukuthi ngabe bayahlatshwa kulalokho kade kusenzeka ezinyangeni ezidlulileyo kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi ukusukuma kwabantu abafuna ukuhlatshwa kuhlangane lenani labantu lamajekiseni aneleyo ukuba abantu bahlatshwe ngokuba nxa besukuma kungelandlela yokuthi bakwazi ukuthi bayehlatshwa kuzaba yikuchitha isikhathi abantu bachone bese malayinini kungelampumelelo engatholakala ekuhambeni kwabo besiyahlatshwa ngakho ke amajekiseni kawande labo njengalokho abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa ngobuningi babo kulalokho ekade sikubona kusenzeka
Kukhona yini ongakukhuthaza mhlawumbe uZulu jikelele lohulumende
Inkuthazo iqondene lohulumende kunye labo abantu beZimbabwe nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babambisane kuleli gciwane ngokuba lisengaqeda abantu ngendlela elingakhona kumele abantu balandele zonke izinto eziyimfundiso ekuthiwa kumele zenziwe bawuze bavikeleke nxa bengazivikeli angeke bavikelele kuleli gciwane kanti ke njalo uhulumende laye kumele abone ukuthi abantu uyabahlaba dinge okokwelapha abantu okwaneleyo kungabi lokho ukuthi abantu nxa bekudinga ukuya kuphele ngesikhathi esingafanelanga. Abantu kabahlatshwe bonke abafuna ukuhlatshwa emakhaya lasemadolobheni, kanti abantu abaqhubeke bezivikela ngokuba leli gciwane likhona liyabulala njalo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ilanxa amajekiseni okuvikela iCOVID-19 elokhe silela kwezinye indawo, kwezinye abikwa esekhona njalo abantu bayahlatshwa. Uhlelo lokuhlatshwa kwabaleminyaka ephezu kwelithumi lasishiyangalombili 18 years oluqale kobulawayo izolo beluqhubeka namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Amajekiseni lawa ayatholakala kuwo wonke amaklinika kakhansili kanye lasezibhedlela ezibalisa ese-United Bulawayo Hospitals, esempilo kanye leseyingutsheni. Elizweni lonke kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye i-51 izolo, njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili i-2661 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ejekiseni yakuqala bangu 30,332, kuthi abahlatshwe eyesibili bangu 10,139. Lumsakazo ubhode kwezinye zendawo lapho obekuhlatshwa khona abantu kobulawayo namhla wathola indwendwe abantu behlatshwa ngobunengi. Unkosazana Talent Chuma uhlala elokitshini leNkulumane ngomunye esimthole emelele ukuhlatshwa eklinika yemaqhawe.
Kuraithi ukuthi abantu bavaccine, but indlela okwenzakala ngakhona iyathamulisa, ngoba bayathi kule namba yabantu okumele bavaccine and abantu babegcwele, abanye ngababuya bezongenela plus kuyavukelwa ekuseni, utshona usulayinile, kwesinye isikhathi ucina ungasakwanisanga ukuthi uhlatshwe.
Omunye njalo umhlali esimthole ekudwendwe eklinika yeNkulumane, umnumzana Thulani Dlamini, uthi uhulumende kumele engeze indawo lapho okuhlatshelwa khona ukuze kuhlatshwe abantu abaningi ngokuphangisa.
For instance, indaweni njengasemagosa, ungabi semagosa wodwa, abantu balanda lapho abasebenzela khona endaweni kulabantu abaningi khona, ngoba sisamakhizi lawo lawo irayiza kangaka namuntu kuyabe kufuze at least umuntu abe accommodated.
Unkosikazi Yolanda Moyo uthi ukungalandelwa kuhle kweziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane yikho ukwenza umemetheke ngamandla.
Umkhuhlane we-COVID-19 khathesi usubhahile kakhulu kithi lapho. Engikubonayo ukuthi langaze ubanje positive, akula ama-strict measures afakwayo. Uyaphuma uyezigadela umchova ngoba kungela enye i-transport ongayisebenzisa. So ugcina lawo uthelele abanye abantu, njalo lezindlu esihlala kizo sibaningi, ngakho i-self-isolation inzima.
Umphathi Ntambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, ukhuthaze abahlali baleli dolobho abaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili ukuthi baphume ngokuningi bayehlatshwa.
Last week kuhlatshiwe sibili i-7,000 maybe edlulayo kancane. Then kusukela izolo njengoba labantu ama-residents nje jikelele labo bebedinga ukuhlatshwa besokusiba lesiminye eminye kuma-sites la eqanjiwe kuthiwa azakhangela kuphela benze informal trading, amaklinikhi onke asevulwa kusenzela ukuthi lama-residents ahlatshwe khonapho. Nxa sokudistributhiwe liyani 2 million ebuyileyo okwakhathesi utsho ukuthi bebegqidisa i-15,000 iliyani.
Izolo kobulawayo kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19, njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 219 belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Egwanda khona lanxabe kulokuthandabuza ekuqaliseni ngejekiseni ye-COVID-19, abantu abaningi sebesukumela phezulu ukuyahlatshwa kulezi nsuku. Lokhu kwenzakala ngesikhathi lomkhuhlane uhlasela ngamandla njalo usubulala abantu abaningi. EmaThebeleland South khona sokubhubhe abantu abangamatshumi amabili kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kubika uAlbert Ncube.
Umsakazo we-Studio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seGwanda lamhlanje ekuseni wathola kuphithizela abantu befolele ukuyahlatshwa. Ezinye izakhamizi esixoxelazo zithi lanxa bezilokuthandabuza ngaleli jekiseni sezikhethe ukuhlatshwa ngoba sezizibonele ngawazo abantu besifa buthumuthumu ne-COVID-19 kanti njalo sumemetheka ngamandla lomkhuhlane. UNkosazana Sithandazile Mathibela ohlala emaplotini kwa-10 eGwanda ngomunye walaba bahlatshwe lamhlanje.
Ngine condition ye diabetes, so ngiyile namhla ukuze ngihlabe ivaccine ye COVID ukuze nami ngithole ukuvikeleka ukutholeni umkhuhlane we COVID. So ngenxa yakhona ukuthi ngivele ngingumuntu olethuke bona kufanele ukuthi ivaccinate ngoba abanye abantu abaningi abalama conditions ona lawo bathi bangabanjwa ngumkhuhlane ona lo benelisa ukuthi bedle. So ngizama ukuthi lami ngizivikele.
Omunye njalo wabahlatshwe lamhlanje ngumnumzana Njabulo Dube wayisakhamuzi esenonde eGwanda yena othuthethe isinqumo sokuyahlaba ngoba umkhakha omutsha waleli gciwane obizwa ngokuthi i-Delta variant usuhlasele ngolaka.
Bengibona abanye abangani bami begula okokuthi umkhuhlane okhona vele and kuqakathekile ukuthi umuntu lapha khona sanitize afake imaski yikho kungenzela mina ngavukela lapho ukuthi ngizohlatshwa so ukuthi ngumuntu osehlatshiwe. Hayi kwakathesi ngizizwa ngisesi-right angikabi lenye complication engizwa.
Umqondisi wezempilakahle esiqindini seGwanda uNomzana Blessed Gwarimbo uthi kuyajabulisa ukubona abantu besiza phambili ngobuningi ukuze hlatshwa ukuze bavikeleke njalo bavikele labo abaphila labo. UGwarimbo uthi bathola amajekiseni azinkulungwane eziyisithupha evela kugatsha lwezempilakahle. Ukhuthaze abalokhu bengakahlatshwa eGwanda ukuthi baze phambili ngoba lo mkhuhlane ukhanya usumemethe kakhulu kuleli dolobho. Sebedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 34,000 asebehlatshwe leli jekiseni ezansi emaNdebeleni. Asebebulewe ngumkhuhlane lo emangweni munye sebengamathumi amahlanu lane 54 njalo phakathi kwabo abangamathumi amabili badlule kulinyanga. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 752 baphethe yilolu bhubhane sikhuluma nje kulesi sabelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukhuthaze uZulu ukuthi ahlabe leli jekiseni lapho ebekwa amaqhawe amabili e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abasakhulayo abakumsebenzi wokulwela amalungelo abatsha bathi bakhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo abazithweleyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama-contraceptives ngaphandle kwemvumo yabazali. Umnumzana Decenti Dube oyinhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uxoxelo Mike Hobe weStudio 7.
Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikolweni luhlupho osoluvamile kakhulu especially kathi singesikhathi seCOVID-19. So uhlupho olusezingeni eliphezulu. Ngikhuluma nje kulama cases abantwana abancane othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni and most of our families ngapha they are child-dated families abazali ba outside the country. So kulabantwana ababehamba behlale maybe bengekho lasekhaya bebancane as young as 14 years to 15 years. Uthola abantwana bahamba labantu abadala abanye ngabadala wa over 18 years or over 25 years behamba labantwana abancane and these things they lead to uthola kwabantwana besikolo.
Dube, uhulumende usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi kweminyaka ewu-16 abavunyelwe ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba abongi labongikazi baphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labantwana abayenza zocansi lilokhu likhuphuka. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyinto enhle na?
Uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto le ngoba it seems ukuthi khona siyishaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Abantu abatsha bayalwenza ucansi sinje nje lathi sasifunda ezikolweni siyabe sikwazi ukuthi khona yini ebisenzakala ezikolweni lasendleleni. They walk long distances behamba bahlangana lokuningi endleleni. Uthola umntwana is walking 10 kilometers to and from school. Into ezenzakala endleleni eziningi. So ukuthi si-ignore ama chances, ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane la, it's hard ukuthi si accept ukuthi khona abantwana balwenza uchance. It's really hard. It's something which you need to collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike simene sokuthi khona siyivumele singabazali lo hulumento wonke nje ama stakeholders. But yinto esikhona kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basezobethwa ama contraceptive kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Especially I think this sex education needs to start ezikolweni. Kuxoxwa ngawe sithathela phansi lento le, but yinto nje esingenile, umkhuhlane osungenile kumele siwufese head on. And I think okokuqala ukuthi khona i-sex education lama contraceptives kube yinto etholakalayo, kube yinto abakwazi ukuthi khona noma sikwenza lokho ama challenges akhona la, ama consequences akhona, imphumela yakhona yilela le.
Umnumzana Decent Dube ngowenhlanganiso yamatobo Youth Development Initiative. Amapolisa kwele South Africa athi sokufika abantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ngenxa yodlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe. Lanxa umongameli Cyril Ramaphosa ekhuzile izolo waxwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlame lolu, ubudlova bebuqhubeka namuhla abantu belokhe bentshontsha impahla ezitolo. Kubika uThuso Khumalo.
Ukugqekezwa kwezitolo kubikwa bekuqhubeka eDurban nakwizindawo zeGauteng namhlanje. Umphathintambo obona ngokusebenza kwamapholisa uMnumzana Bhekicele utshele umsakazi we-ENCA ukuthi inani lasebebotshiwe phezu kobudlongodlongo lobu selikhwele lafika phezu kwamakhulu ayisikhombisa 750. Amapolisa aveze njalo ukuthi esabelweni seGauteng sekufa abantu abangamachumi phose amabili 19, njalo nxa behlangana lasebebhubhile KwaZulu-Natal sebengamachumi amane lanhlanu 45. Amapolisa athole izidumbu zabantu abalichumi namhlanje kwenye indawo elezitolo eziningi ezigqekezwe izolo elokishini leSoweto. Kucatshangelwa ukuthi abantu laba banyathelwe lixuku labantu abebephithizela bebangisana impahla ngemva kokungena kulezi zitolo ngodlakela. Emazweni awethule izolo ntambama, umongameli Cyril Ramaphosa uxwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlakela lolu, kodwa ngezehlakalo zanamhlanje sokusobala ukuthi ubekhuza amahlongandlebe.
We will take action to protect every person in this country against the threat of violence, intimidation, theft and looting.
Siza kuba leqiniso lokuthi bonke abadala loludlakela bayabotshwa befakwe ejele.
We will not hesitate to arrest and prosecute those who perpetrate these actions and will ensure that they face the full might of our law.
Uthe loludlakela selufake impilo zabantu bonke elizweni engozini.
Our sick cannot get medication, food does not reach supermarket shelves, and health workers,
abantu abasenelisi ukuya ezibhedlela, ukudla akusafiki ezitolo, lohlelo lokuhlaba amajekiseni e-COVID selumile.
Cannot go to work.
Omunye wabasekeli bakaZuma ongathandanga ukubethwa igama uthi ukuphuma kwamsholoze ejele yikho kuphela okuza kuqeda lodlakela.
Ngitshengisa ukucasuka nokuthukuthela ngoba lento eyenzekile nami akekho ongilalelayo uma ngikhuluma ukuthi uZuma ngaphuma etilongweni. Siwumphakathi walayo hostela sizazoqhubeka sile uzomaya ngaphuma etilongweni. Sizakaphuma etilongweni silambile. Wena umuntu wayesiza ngemali uRamaphosa sinikile imali waphinda siphuthe. Kwakungcono kuse uZuma ngoba imali wayefaka. KuRamaphosa ufa abantu bangakuba imali asemfuni.
Sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi uhlupho olubhekane leSouth Africa ukuthi kudala leli lizwe lisekela izalwane zalo zisenza umkhuba ofanayo kuzizalwane zakwamanye amazwe.
Lento iqala isenzakala kuma foreigners bekungekho umuntu oyisukumelayo. Ya kungathi mhlamba abanye kuyabajabulisa decent that umkhonto sogwaza ekhaya ikona beqala ukubona ukuthi hayi kanti into le inje soyigcina sidlana thina sodwa singabantu ngoba indlala izongena ezi siyabona nje izitori vele zoyigcina zingasela kudla. So ubugebe ngobukhona buzawugcina ungenelwa ngabantu usuku impela befuna ukudla sezovulana thina sodwa thina abantu omnyama.
Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo yena uxwayise izalwane zeZimbabwe ukuthi zingaze ziphatheke kulodlakela.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikuchoyi ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki.
Kusenjalo umthetho ndaba weConstitutional Court izolo ohluza isicelo sika Zuma sokuthi ubeke eceleni isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu njalo akhululwe. Umthetho ndaba uthi uza kwethula isigwebo esikhathini esilandelayo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo.
Kwezomnotho lamhlanje uZulu uthi uqhubeka esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezitolo. Uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19 kubika uMavis Gama.
Intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu, amafutha okupheka, ithukela, iflawo lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo, kanti labathengi bebebalutshwana okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane labo. Ezitolo eziningi i-2 liters yemazowe ibiza $335.99 yeZimbabwe, i-50 grams ye-washing powder ibiza $159.39 kuyimali yeZimbabwe, ikhabishi eyodwa yona ibiza $109, kuthi 10 kg yempuphu ibiza $557. I-2 liters yamafutha okupheka ibiza $439.99, i-500 grams yamatemba yona ibiza $674.99, kuthi 2 kg yechukela yona ibiza $246.99 kuyimali yakuleli. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa imuli yakhe.
Bengithengi 20 kg zempuphu. Khathesi sokusenela 10 kg, amafutha asendrijusile ade ngithenga 2 liters, khathesi sokuyi 750 mls. Lokhu akusaqedi inyanga and sokusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima, asisa-afford ama-basic commodities lawo. Njalo okunye ezinye izinto kade sizithenga njengabo-flour o-rice sesibakhathila, siseneliso ukubathenga ngenxa yokukhwela. Umholo wona ungakhweli, lokhu mile ndawonye le mali yona le madlana esiyitholayo vele ayeneli. So sokusiphatha nzima kakhulu.
Umaseko ucele uhulumende ukuba angenele kulolu daba.
Manje kubuhlungu futhi okunye, izinto zangkhona zikhwela ngeyethu imali, izimdola zizokhwela nange-forex nale esingenayo. Siyacela sibe ukuthi ngabe kuyavuma ama-basic commodities abe nganeno, kube ngcono engaduri, lathi kube affordable, kukhangelele ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani, lalapha emsebenzini bathola imali engakanani, lalabo abazisebenzelayo bathola imali engakanani, iye kureduce bebone ukuthi wonke uZulu uyakwanisa uku-afforda ama-basic commodities.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani le mali eholwa ngabantu.
Kathesi sikhuluma nge-COVID, abantu abakwanisi ukuthi benze izinto zabo. Sikhulume ngakhonokho, sikhuluma ngeze-COVID, abantu badilizelwa impilo yabo khonapho ama-operation abo lawa, kanti bafuna ukuthi abantu bephile njani. Ngapha intengo ziyakhwela, imali uzayithatha nga? Sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hayi isinkwa sadliwa, lokho akusadliwa, bedlini abantu bonaba. Nxa sesibona kusasa sokuba udlama udlama ukuthi uzihambela nje umuntu akubamba akukhame, siyabe sithi kubangwa yini? Ikhonokho nje ukungela control okukhweza izinto, lenza izinto ukuthi abantu behlile ukuphila.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abanengi bathwele nzima.
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokhu kuhlangana kakhulu lokuthi kulama-lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima, kukhwele yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. ngokunjalo baningi abantu asebekusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla sekugcwele lokho okuthiwa i-child malnutrition, child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi emadolobheni lemaphandleni.
Imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isimnengi kulalokho ekade ikho khona. Kutsho khona ukuthi ilizwe selilohlupho, selilosizi, selilobuyanga, lokusweleka kwemisebenzi, lokusweleka kokuphila okwedlula lokho laliyikho khona eminyakeni engu-5 engu-10 kusiya le emuva. Isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki, kulungiswe zomnotho, kulungiswe konke ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulaya ukuswela ukudla, imalnutrition, lendlala nje.
Ingcweti kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo.
Okunye okungakhangelelwa ukuthi yona i-COVID-19, thesile COVID-19 uhulumende uyamisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni, yabevalavala amakhampani where the company eqakathekile or what abakungeni. Two, le restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe layo iyayisiyaphezulu. So sesithola impahla ezincane or nxa sesisithola sesisithola ngentengo ephezulu. Olunye ulutho singalukhangela, iSouth Africa ngokwayo iyabhebha, i-economy yeSouth Africa iyaphansi. Nxa isiyaphansi okutsho ukuthi thina njenge-supermarket eSouth Africa, ngoba thina siproduce ilutho, sesithola lathi intengo zinjani ziphezulu.
Asanelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi Sekayinzenza, yena obekuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Pakistan livikwa lisala ukwamukela iziphepheli ezivela kwele Afghanistan lapho sokuhlasele khona iqembu le-Taliban. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa udlakela olubangelwa yimbhobho. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA ngemva kokunqotshwa kwalo nge-2-0 ngeleSenegal namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMorias liphutshe imidlalo yalo ezibali emijongolo emibili kwimidlalo emine, njalo impumelelo yanamhlanje ilitshiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusiphanga sikagroup B. Ekhuluma lentathela izindaba ekupheleni komdlalo omqeqeshi weZimbabwe uTrap Kolokarusich uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele, yikho sihlohle ekupheleni kwehlandla lakuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili. Sineqembu labafana sakhulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvele sekulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe lidlala ngayo ngaphansi kobuqeqeshi bukaLogarusich. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwerra uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano weCOSAFA ngalindlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwamaWarriors kuCOSAFA kuyinto eyangisayo kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe iyathatha inkezo leyi kaningi, njalo kutshengisele ukungaqoqekiweni ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo. Kwatshengisela njalo ungaqoqekiweni ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisisa njani, kodwa hhayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu leZimbabwe selike lanqoba kumncintiswano yeCOSAFA eyisithupha, kodwa uLogarusich uthi yena lo mncintiswano obewusebenzisa njengethuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Umqeqeshi oncediswa nguTondera Indiraya kanye loloyi Chitembwe useqeqeshe iZimbabwe kumidlalo eli-12 njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube ngutshikilo bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni yisikhombisa, osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yacotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngimuJoseph Njanjini.
ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamile Nkomo.